Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vukanjani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosibili mhlazi ku 28 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi igcikwane le-coronavirus selihlasele ilizwe ngesiqubu.
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle, Chris. Mubi sibili siyezwa amafungafunga abantu abaphongua bebhubha.
Iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa lokubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu.
Utakunda Matsane bethunjiwe, abantu abamthumbileyo bebezikhali behlomile.
Silengxoxo lomela isigaba seBhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ophose wabotshwa ngamasotsha bemethesa icala lokukhuthaza umbhikitsho othi wawuzenziwa elizweni jikelele ngolwesihlanu.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama AK-47 sokuthela.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabanye ababili ababhubhileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus ngesikhathi leligcikwane selihlasela ilizwe ngesiqubu. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili ababhubhileyo, omunye ngowesifazane oleminyaka engamachumi amathathu lane 34, lowesilisa oleminyaka engamachumi amathathu 30. Inani labaligcikwane leli sebezinkulungwane ezimbili ezilamachumi amabili 2020. Asebebhubhile sebengamachumi amathathu lasithupha 36. Kulembiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ethi kulabaphathi intambo bakahulumende ababili abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kuthi edalele ePhalamende lihle lavalwa ngemva kokutholakala kwamalunga amabili elegcikwane leli. Sixoxe lelunga ledalele ePhalamende engwebandla le-MTC Alliance unkosazana Lindiwe Maphosa.
Sithe sivuka namhlanje ekuseni sathola ama-message asitshela ukubana ama-meetings amakomiti ade kumele ehlale namhla amile. Kukhanya kuthiwa kube lesehlakalo okucatshangelwa ukuthi kungaba kukhona abatholakale belo mkhuhlane we-COVID-19 abahlanganisela amalunga edalele ePhalamende labanye ade behambe labo besiya ku-trip ade belayo besiya phandle.
Njengamalunga edalele ePhalamende, ingozi inganani eyokuthi lingahlangana lalo udubo lolu olwe-COVID-19?
Ingozi yona ikhona, Chris, ende inkulu. Into esingayitsho ikhona ukuthi khona ukutheswa kube lo mkhuhlane nalowo. Akula testing sisenzakeleyo kulaba nje abanjengathi, ngoba kunje siyabe sihlanganelana sisuka lapho siyabe sikhona sizahamba siyengena kuma-communities sihamba siyehlangana lezimuli zethu. Okungangokuthi ngabe kuthiwa uthe kwenzakala leyo nto kwasokuthatha umuntu wonke wathestwa, wabonakala ukuthi ngempela lelo gciwane asilalo, ngoba kwakathesa umuntu wonke uhlalele evalweni. Asikwazi ukuthi abayiwa ababe kucontact labahlangane labanye yibaphi. So ingozi sibili yona ikhona ngendlela emangalisayo.
Kuna isigabeni seMatabeleland South lapho ovela khona, unjani umumo kudaba lona lolo olwegcikwane?
Umumo eMatabeleland South wona awumanga kuhle, Chris. Mubi sibili siyezwa amahungahunga abantu abaphongua bebhubha. Siyezwa amahungahunga abantu maybe ababuya belegcikwane behlinzelwe esibhedlela. Kunjenge last week kuye kwaba lokwesaba okuthize okwenzakaleyo, kucatshangelwa ukuthi kubuye isigulane esisuke e-UBH sabuya sahlinzelwa eGwanda. Okungangokuthi kade sokulokwesaba sibili ukuthi COVID leng ami metere skabeni sekwanda. So uwesaba kukhona umemetheka kukhona silama quarantine centers amanengi akhangela abavela phandle laba bethe bathola umkhuhlane bephakathi. So ingozi yoni khona and into ebuhlungu enhlala ngikhuluma ngayo and into eyiyo evele isithwalisa nzima ikhona ukuthi akula kutesta okwenzakalayo ebantwini. Into ekhona yena le ama thermometer ama temperatures but akula le bayithi rapid testing ukuthi kuyatestwa sibili ukuthi umuntu wazakala ukuthi ulegciwane kumbikawula gciwane. Khona okukusifaka engozini ngoba singaze sibe kuthiwe sihlale ezindlini kuthiwe sigqoka amamaski ezilongu singakwazi ukuthi ngiqiniswa abantu abalomkhuhlane bangaki njalo ngobani kuyahlala vele kuyingozi emuntwini wonke. So hayi sisesikhathini esibi njengeZimbabwe sisesikhathini esinzima njengeMath South ngoba ukuhlalela evalweni lokuhlalela emnyameni lingazi ukuthi uhamba njani kuvele khona ngokwakho kuyingozi.
Unkosazana Lindiwe Maphosa lilunga ledalela eParliamente engwebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthakatho muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection namhlantambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane lecoronavirus. Sakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-lockdown. Mthokozo muhle lingaqhutshwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa, ukubotshwa kumbe ukubulawa phambilini kombhikitsho okhangelelwe ngolwesihlanu. Amapholisa asethule uluhlu lwabantu athi bayabadinga phezu kombhikitsho lo. Umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli wabatsha kuleli bandla umnumzana Obey Sithole lo nobhala kugatsha lolu umnumzana Gift Ostalo Sisiziba ngabanye abadingwa ngamapholisa. Kodwa uSikhala wethule umfanekiso kamabona kude esithi uyasekela umbhikitsho wangolwesihlanu njalo ufuna abenza inkohlakalo elizweni ikakhulu iziphathamandla zikahulumende zibotshwe. Kuthi abanye njalo abadingwa ngamapholisa ngowayekhokhela ugatsha lwabatsha kubandla lezanu PF umnumzana Godfrey Tsenengamu, umkhokheli wetajamu kasesijikile umnumzana Promise Mkhwananzi, abomnumzana Godfrey Kurawone, Denford Ngaziwore, Robson Jere lo Alan Moyo. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuleli bandla kobulawayo umnumzana Takunda Matsana ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngemibhobho ngolwesine. Isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza uthi umnumzana Matsana uhlukuluziwe ngokuthelwa amandla kagetsi enyaweni lokunye ngesikhathi abamthumbileyo besithi kachaze ukuthi ngobani abaqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu kuleli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo umnumzana Chirohodza ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Utakunda Matsana bethunjiwe abantu abangithumbileyo bebelezikhali behlomile bethwele umbhobho eposi fund AK-47 yikuthi nje njengabantu abangaso mabutho ngeke sibe kwazi ukuthi yimbhobho bani kodwa ibikhona lokuzenini umbhobho ofana le-AK-47 leminye njalo emncane engathi ngama-revolver. Bamthathe endlini yakhe bahamba laye kachana ngathi uthi kwesinye isikhathi ungaba ngaphandle kwebulawayo. Bayamhlukuluza bamtshaya bamnqunula bamphose emanzini bamtshela ukuthi agiqike phansi bemtshaya ngogetsi ngaphansi kwenyawo bemtshela ukuthi engakhulumi aphinde akhulume khonoko okwenzakalayo. Njalo bebembuza ukuthi olinika imali ukuthi bijengisele mhla ka 31 July ngubani bebuza ukuthi abanye abasekela udaba lolo luka 31 July ngubani baphinda bamfaka emoteni bemkhothamisa ikhanda bayichayela imoto leyana bayamphosela endaweni yesiduzane lamalokishi akobulawayo. Kuzahamba udokotela kusasa kumbe phambi kwakusasa, yikho lapho esiyathola lezo ncwadi.
Kuyini ibandla lakho eselikwenzile ngalolu daba? Selilubikile yini emapholiseni?
Ipholisa ngabona lapho ukufika khona isotsha galisoke lenze lutho. Mina kunjenje lami ngabotshwa ngamasotsha ngo-2019 ngafika e-police station, amapholisa azidulela ayesenitshela okokwenza ngamasotsha. So akuncedi ukuya emapholiseni, into enganceddiyo. Baningi abantu be-MDC abasebaripota emapholiseni. Kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa ukuthi why ukhulumile wena ukuthi ukuhlukuluzwa, why ukhulumile wena ukuthi ukuwe wathunjwa abantu. Thina sike sachaba abafana be-ZANU-PF khona apha kobulawayo ngo-2008 sathi sifike e-Sostan police station, amapholisa e-Sostan bayala ukuripota. Into evamileyo kakhulu mbonani silamakhesi ayedlulwa ama-500 sibili abantu be-MDC asabaripota emapholiseni kungela lutho olukwenzakalayo.
Lo bufakazi na ukuthi ngubani ongabe emthumbile?
Into le ibisenzwa abantu sibili abakhaliphileyo abangabe belolwazi ngendaba zokuvikela ilizwe, abale training yesisoja. Ama-electric shocks siwezwa kumbali kumbe abantu ababesebenza nsida njengama-CIO. Cabangela ukuthi bengabe ngama state security agents, njengoba phela lapha ezweni kulicala phela ukuthi umuntu athwale umbhobho njenge-AK-47 ngoba ibizwa ngesikhiwa kuthiwa i-weapon of war. So sokuvamile kakhulu ukuthi abantu be-MDC bayabehlukuluzwa abantu abahlome bethwele imbhobho engaka, kodwa uhulumeni engenzi lutho.
Lo ngumnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Ibandla le-ZANU-PF lalo likhuthaze abantu ukuthi bengaphatheki kulokhu kutshengisela. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare osaphethe isikhundla sesikhulumeli saleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa ukhuze ummeli wele Melika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols esithi uyisigebengu ngoba etshotshozela umvukela elizweni. UChinamasa uthi engaqhubeka esenza lokhu umnumzana Nichols uzaxotshwa elizweni. Kesizwe amazwi kaChinamasa.
The U.S. ambassador, who I'm told is African American, he must be ashamed of himself, totally ashamed of himself. He continues to engage in acts of undermining this republic, and if he does so, if he continues engaging in acts of undermining the republic, mobilizing and funding disturbances, coordinating violence, and training insurgents, our leadership will not hesitate to give him much notice.
Umnumzana Patrick Chinamasa ngosaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-ZANU-PF. Ubekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo eHarare. Kolunye udaba olufanayo omela isigaba seBinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uke wathwaliswa nzima ngamasotsha esesigabeni sakhe ngempelaviki. Kesizwe ingxoxo esiyenzelaye.
Bathe befika ke amabutho lawana bethwele imbhobho ama-AK-47. Ngaze ngazibuza ngathi kanti ngathwalelwa ama-AK-47 sokuthen. Bangithole ngikhuluma losomabhizimusi ekade ngifuna ukuthi encedise izakhamizi lezana kade ngizitshuthi bezisakha idamu ukuthi zithole amasamende. Ngibathengele amasamende, ngibathengele ifuel le mota yokuthi khona iyethwala amatshe njalo iphinde iyethwala amanzi. Ngisakhuluma lo losomabhizimusi lwana ngabona ke sengithiwa khona hamba ndoda hamba ngale emoteni. Ngihambe emoteni ngiqutshwa ngamasotsha akade ele mpopo. Nisiafika ngale ngithole kulo second lieutenant okade ekhona ethi kimi indaba uhamba lo muntu ongela mask ngelo sobhuku yi1 osuka kuleyo village lapho kade kulungiswa khona idam lona lelo. Ngase mbatshela ukuthi hayi usobhuku bese sonke modern sibabili ngimsuse nje emzini wakhe. Kwathiwa asambi sokufuza ukuthi elihambe liyebhadala ifayini. Ngathi hayi ifayini siyabhadala, kodwa usobhuku umtshiye nini ngoba kula transport yokusuka eBinga usiye emanjulo kugcwele ama-roadblock indawo zonke, abantu abavunyelwe ukuhamba basebesiyekela ke sasesihamba. Namhla nithe mvuke ekuseni ngavuka sentshelwa ukuthi ijoku yonke ibibhizi ikhuluma ngokuthi khona uMP uhamba emobilize abantu ukuthi khona mhla ka 31 July kube le demo eBinga. Thina njengebandla mina ngakhethwa njengommeli weBinga North under EMDC Alliance. Njenge EMDC Alliance kayisithi esihamba sikhankasa ukuthi khona kube le demonstration le kamhla ka 31. Thina ke singabe sivumelana labo abantu laba abathi kube le demonstration yona leyo, kodwa ayisithi esihamba senza njalo. Njalo ke ngiboneka test sengithola kulama message abhodayo ukuthiwa khona ngibhizi mobilize ama youth. Anza ke ngihlangane nama youth, ngihlangana lezakhamuzi, ngihambisa indaba yami ye development. Angila lutho engingabe ngingalwenza ngo 31. U 31 abantu bazazimobilize bodwa.
Wona umumo unjani khona ngapho eBinga?
Udubo lokutshengisela Chris iqiniso elikhona ngelokuthi abantu balethemba lokuthi khona anything okungabenza ukuthi kukhiphe izano kuyabe kukuhle. Amawadi wonke engiwabhodileyo so far atshengisa ukuthi abantu bakhangelele ukuthi u-31 July kufuze eguqule uhulumende, ngoba abantu bathi bona sebediniwe ngohulumende lo, sebediniwe ngodubo oluphakathina kwabo. Amapholisa, ama-CIO, amasocha ikakhulu laba abaphansi nxa bekhuluma lathi bathi madoda hayi vele siyalisekela qhubekela lini phambili ngokukhipha lomumo, yikho okukhona kuground ngalesi sikhathi.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele ePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi izakhamizi zamalokithi amane athiwa yiwo alenani eliphezulu kakhulu edolobheni lakoBulawayo abantu abalegcikwane le-coronavirus, lokhu lingalandeli imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwaleli gcikwane. Izakhamizi zeMagwegwe West Country Park emganwini leNkulumane zithiwa zilokhu ziphithizela ziminyana abanye bengagqoki amamask, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leHerald lithi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa wehlulekile ukuya emthethwandaba izolo ukuyathonyiswa icala lokutshaya owayelinda abantwababo ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Iphephandaba leDaily News lithi ukudonselana amandla okukubandla leMDCT okubikwa kuphakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Douglas Monzura sekufike kusibanga esikude kulandela ukhetho olubikwa lwenziwa ngeviki edluleyo eHarare. Isigaba lesi sakhetha uMonzura ukuthi abe ngumkhokheli waleli bandla. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Ngokuqala kwami lockdown kwakuthi ngaqala kwatshengisile, manje sile lockdown ngapha kusofanele ukutshengisile mhlaka 31. Kukabona kwasekunzima khona ukutshengisela kufanele utshengisile. Abantu badubika umhlaka wonke lo, abantu abaningi athola besemazwini ukuthi kathi singasisebenza kithi lathi eZimbabwe siyazisebenza kwamanye amazwe. Manje kunzima, kufanele ilizwe lalo like lilunga abantu besebenze kuhle kibe duze. Ngiyabonga mina uMax kumithulutho kokuphi
ngiyabingelela kubasakazi bethu abahle be-studio 7 abasenzela umsebenzi omnandi kangaka omuhle oncomekayo. Hayi, igama ngeke ngizitsho sithi kodwa ngizathanda ukuye mphoselamelana. Ngibuza bona abakhokheli bethu belizwe ukuthi kambe siphakathi kohlupho olungaka sikhala thina ngomkhuhlane we-corona sithwele nzima. Bona abantu babhizi. Sabhizi ukuthi ngawucabangela ukudingela ilizwe imithi ukuthi kwelatshwe. Ubhizi ucabanga ukuthi nje imigwaqo ibizo ebesifake sithi Hell's Avenue sifuna abizwe ngo-Emerson Tambo Somnyango. Asila ndaba lokutshintsha kwamabizo akusilethele izinto thina. Thina sithi sebenza isikhathi leso sicabanga ukutshintsha amabizo lawo usebenza ngokudingela ilizwe imithi nezibhedlela uholisonesi imali ezizwakalayo bantu. Ndiyakutshela mina ngapha please.
Salibonani basakazi be-Studio 7, linelisi yethu lele ndawo ezimnandi. Ngibingelele lonke balaleli be-Studio 7. Thina besingacela kuphela uhulumende ukuthi kumbe khulume labo ema-business. Into zizame ukuyehliswa ezitoro ngoba izinto ziyadula.
Siyabonga, njalo kuhleli sikhuluma ingakuveze ebantwini ukuthi wasekutsho loba yini. Sesizwile ukuthi sola masitarata atshintshwa koBulawayo. UJoseph Msika hayi uright. Umzindwa nomnankagwa ba wrong. Okungcono ukuthi kuhle kuwarare road lwana bamtshintshe benguguground road. Uzayiguqela bonke abakhona ngale ababebulala abantu. Ugugground uyabe mele amagama amaqhawe ayebulala abantu ayebulala amaNdebele. Abayenza ugugground road bengaze basilethela umnankagwa koBulawayo. Abahle bethatha umgwaqo lo sowabulawayo siyabamba iHarare nguguground road. Kuzaba isikhumbuzo umgabela uyabe kuphathwa igama lelani uguground. Umnankagwa uyabe khona phana kuguground. Umzinda uyabe khona kuhambana kuguground. Bese usithi abantu abalengqondo bebhale kobuthi ezitaretini zakoBulawayo.
Kunjani msakazi we-Studio 7 kanye nabalaleli bonke we-Studio 7 yalibingelela yonke linjani ngendawo ngendawo. Msakazi wami into engiyibonayo singamaNdebele emathebelelensi engubonayo ukuthi lolu abantu abakhona olimi lesishona ezindebeleni basihlukumeza basithathela phansi. Ungabheka manje into eyenziwayo nge-MDCT ekamakhubhe sili umakhubhe sibemnyathezela phansi futhi ezindebele maNdebele vulana amehlo libhenge ukuthi abantu beshona basenzayo. Kumele umNdebele azimele siphume kulo hulumende wamashona sizimele siye kumthokazi sonke sizamele ukuthi umthokazi ikhulise imathebelelensi cause angeke wafa umNdebele wabusa sayinizwe noma yiphi party enumshona phakathi ngeke umNdebele waba phezulu. Uzothela umNdebele engaphansi komshona akusiyo into iright ukuthi umNdebele ahlale ngcindezela kanje ayisijabulisi thina singaphandle kwelizwe. Lapha ngaphandle kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa abantu besishonini besetha imisebenzi sithatha yonke into ungabheka yonke indawo phethe abantu besishonini ama-ofisi amakhulu aphethe abantu besishonini emathevelini la esifosikala khona siphethe ngabantu besishonini thina amaNdebele asinayo iseyi emashonini. Ngiyabonga msakazi wami ngicela lele lizwe maNdebele zame ukuzimela. Ngiyabonga msakazi wami.
Injani basakazi baka Studio 7. Ya sizwile lo muntu obekhuluma lapha ethi nosebenza emoshari baphatha impahla ezile corona. So njengoba la ithwala izidumbe yake ethwala i-corona kufanele ukuthi amapholisa amdinge amrophe. Unless nxa engumuntu othengiweyo ngababusi belizwe. Lo nguye okumele abotshwe yena kungakayidingwa labo bathwala izidumbe laye ulecala ngento ayikhulumileyo ngoba uyinguye okhipha i-evidence. Yisi sibotshwa sawuqala okumele adingwe abotshwe yena lo muntu okhulumayo njengoba epublisha kangaka ethi kuthwala izidumbe. Kungabi ukuthi yena into leyi ufuna ukuthi kubotshwe abanye kakubotshwe yena first. Xa ikhuluma iqiniso ulamanga ipolitics leyo ayikhulumayo kusetshenziswe yibonabo abamhlohlileyo ulamanga angatshela abantu bezimbabwe amanga kahlonipha abantu sesadinwa ngamanga.
Banibonani balandele bakastudio 7 lonke linjani liyaphila lonke luphana emagushwini endamuleni egandangulo esingarangande emakhovu lentenkwente kofeya linjani lonke khonangapho lakhonangapho emakurubusi ejotshole ekhwara yengombane emanganga ngesokendle linjalo lonke bantu bakithi khona ngapho liyaphila. Ngiyalibingelela lonke bantu bakithi shuwa liyakhala khona ngapho eZimbabwe nampo into zisiba nzima ngamandla lo mkhuhlane osufikile shuwa. Yazivuze lizawenzane khona ngapho emagoshini shuwa emagwadini amakhemeswane shuwa lizadla amakhemeswane shuwa noma uthi lockdown ibekini khwapho yazivuze lizadlane shuwa indlala ibambe yangakasho emagushini hayi bantu bemagushini shwayi likhuleke enkosini kodwa lilime lingadeli ukulima ngiyazi umhlaba wethu ukahle khona ngapho izibomvu ngapho zikhona ngapho edandanda ubo edandanda lebo bhande ngapho wazi dai kukahle ngapho emakhubusi konke lusulo ngapho emaphanabomvu elosangwe lapho esigayela phelo sangwe lapho lilime kakhulwini ngiyalibingelela lonke bantu bakithi hayi andikhohlwa isigaba sami lezonakahamba kakhulu ngisasebenzela khona ngapho ya ngiyalibingelela lonke ijotsholo lapho ngale khona ngapho koluphahla ijotsholo andikhohlwanga nje salibonani lonke khona ngapho kanemakurubusi ngayimizi yabo nje sabona mngani wami yazibuza ukuthi sathila lani khona ngapho ejojolo qaliswe jubane nje sakubona le njane lonke lani khona ngapho endamuleni melusimlala ngintile njane lonke bongani khumbulani hayi ndikhohlwanga bafethu ngiyalikhumbula lonke okhuluma ngofukuzele eBotswana
ngalivuka njani lonke basakazi bakwamthwakazi nani mthwakazi omuhle kanti abantu angazi bantu besintwini alifundi ngani if you may quote inkulumo kaNkomo ukuthi owedolobheni uzoba ngowedolobheni kuzosala indoda ndoda edolobheni yisikhathi sakhona ke leso njalo watsho wathi lingezwa uma sokuvuka imvukela sokungani kuyaliwa libayeke labantu basempumalanga balwe ngoba into le ngeyabo zikhipheni bantu bakamthwakazi entini yakusiyenu lenzokwenu lilwele linamalungelo enu lokwehlukana nalo doti lo yizimbabwe lo yini manje maso kunje sokuswelakala nezibhedlela abantu sebebonakala bequmisa felisa ukuthi bezwela cha emzini engaphetheya ubonisa khonoko ukuthi ilizwe selifile ngayifemo ngazi dlensimbi sezabola hayi lokuvala
salibonani bahlali bakomnyama salibonani bahlali bakomnyama abangaphandle kwelizwe lapho likhona kuBotswana South Africa phetheya kwezilwandle icela lihlangane libe imbumba sincedisaneni lapha lenkinga yemgodi umgodi ufile kufuneka 510 rand ukuthi sithenge uyu imigodi ifile bakithi ifile bantwana bakamnyama le kulilima west nje yonke imali ingahlangana mebelive lesikhwama sokuthi sizilungisele umgodi ugovernment bathi akulani imali ayifakayo ku-DDF so insimbi zemgodi ziyahlupha ngikhuluma nje umgodi wakwamagiya ufile owakovele mufile mhlawumbe bazowulungisa namhla umgodi wakwamabatha ufile owakho gwamo kwam ufile amsure bawulungisile so hlanganani bazali selingabazali njengoba lingaphandle kwelizwe lathi ngapha abazali sizakhuluma labo batshatshaye lokhu abakukwanisayo sikwanisa ukuzilungisela imigodi bakithi kunzima iinkomo ziza kufazulwa ngamanzi njengoba liyakwaza silamadamu lamadamu sibili liqhuquzele yabala abantwana ngapha sizaqala ukuyegebha futhi idamu kancane sibuye sisebenzise iguta iguta ukuthi lo nyaka sifuna ukubuyela emasimini kuluswe sibhizi siyakhuluma sicela lisendelane yo imessage naleyo kuma WhatsApp liyenza igroupu sihlanganeni bantu ngoba singalinda ugovernment ayikho into zalunga noma kungaba yikulili ma west yonke kube yi ward 9 ward 13 ward 13 isuka khona le duze lakokhame iward 9 isuka khona lapha komnyama siyaphelela omakhulela ngiyabonga ngubhanda komnyama esigabeni sakomnyama kwamagwama village ward 9 kulili ma west ye Plumtree ngiyabonga
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika, isidumbu sikamnumzana John Lewis owalwela ilungelo labensundu obhubhe ngeviki edluleyo ubevaleliswa ngabanye bakhe asebenza labo njengelunga ledalele Congress esigodlweni iWashington DC. Iningi livalelise isidumbu sikamuyi esike sayafika lalapho adabuka khona eGeorgia, kodwa umongameli Donald Trump kayanga valelisa umuyi waqoqa ukukhalala ukugcotshwa kukaTrump aze anqobe kukhetho ngomnyaka ka-2016. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela.
iziphathamandla zebandla le-MTC Alliance labanye abalwela ilungelo likaZulu sebebalekile ezindlini zabo besesaba ukuthunjwa kumbe ukubotshwa phambilini kombhikisho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.